Omama bewilonke phansi bendona amathema bathi bayahlukuluzwa ngabesilisa kodwa kusuka kube nzima ukuthi babikele amapholisa ngoba engekho eduzane labo. Izakhamizi esitezi zihamba amakhilomitha alitshumi lanhlanu ukuze ziyefika emapholiseni aseduzane wona atholakala emthabezi. Lokhu kuvele izolo lapho mama bebuthene benaza ilanga elibaqakathekisayo ele-International Women's Day. Unkosikazi Gertrude Mahlangu uthi ngaphandle kokuthi bathole izincwadi ezivela emapholiseni abelatshwa emakilinika lapho bethe batshaywa.
Hayi ngeke one stop ukuthi 15 days usuka lapho umumama kufanele uwoke usiyadinga amapholisa ukuthi ubatshengisile iso lapho hambe le ndlela iyakhanya uhambe amesetshayiwe ebusuku. Siyacela ukuthi uhulumeni akasicabangele ngokuthi sike sibe lokuyikhempu kumbe imobile kumbe yini sela nje khonayo eduze lathi kube lo mthetho kube nengalo yomthetho ukwenzela ukuthi nxa lami ngabe ngilimele kumbe ngilinyaziwe kumbe uhambe njani ngihambe ngiyecela usizo olufunakala emapholiseni ningene la emtholampilo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Loveness Ngulube uthi imigwaqo ifile okudala ukuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ezikhulu lapho bephathekile.
Singomama singazithwala sengifisa sokubana mbeleki engxenye engingabelethi kuhle sofane ngihanjiswe egwanda uthi izimota zize zibuke khonapha kuba nzima khayena emgwaqweni njani imigwaqo thishili lamagodi lani lani lakho konke sesothi uhulumende akathi zweni kwakusethulisa sifakele itarasa asigredele nje kuke kucaca ngoba izinkomo vele zilala emgwaqweni okutshengisa kula migwaqo.
Ukuswelakala kwamanzi esitezi ngolunye udubo olubhekane labesifazane kuzo unkosikazi Josephine Majaha.
Amanesi amazwe anathayo bawathele. Ngiyafika ngizebeleke. Kufuneka amanzi, kufuneka ngiwatshelwe, kufuneka nginathiswe amaphilisi. Angisoze nganatha amaphilisi noma kulamanzi. Futhi kanti uhulumende njengoba yena ku-constitution yakhe, futhi wonke umuntu lelungelo lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Kanti thina njengoba sisemareserva kanti asibantu na, kuhlanzeka basedorobheni.
Kuhle njalo ikomiti edalele ephalamende eyezempilakahle lokondlwa kuhle kwabantwana isikhathi sewumbiko obususabalele ebulenjini lwe-inthanethi othi iminyaka yabantwana abangamantombazana yokuya emacansini imele yehlise ibe litshumi lambili. Umgcinisihlalo wale komiti unkosikazi Ruth Labote uthi iminyaka kade bekhuluma ngayo yokuthi abantwana abangamantombazana bavunyelwe ukufinyelela izibhedlela ngabethe bazithwala beleminyaka elitshumi lambili kodwa iningi emaphandleni bezeliphathekile ngalolu daba. Unkosikazi Agnes Mbangeni isakhamuzi sesitezi uze kuvumela amantombazane ukuya emacansini bengafikisa iminyaka elitshumi lambili sekuyabe kuhlola.
Kambe nxa engazithwala angamzali umntwana nge-12 years kulawaphi amatheba aqinileyo kulawaphi amathambo aqinileyo siyaxolisa kuhulumende emhlabeni umhlaba ungafi umhlaba ungabhubhi ngoba sekuyikuphela kwabantwana. Abantwana bazahlela ezibhedlela bebelethi kodwa siyancenga siyaxolisa thina njengesizwe sethu thina abantu siyesaba siyamangala ukuthi kulo mfana le-12 years okukhulunywa ngaye ngokukhomba.
Abanye abafana lo nkosikazi Thandiwe Sibanda bathi lokho bekuzadala ukuthi umkhuhlane wengculaza umemetheke kunokuthi uchabalaliswe.
Kodwa nxa sokukhulunywa ngokuthi umntwana we-12 years kakhombe mbona ngani kumemethekisa i-HIV and AIDS ngoba nalo mntwana uzakukhomba intanga zakhe ekhomba amaqhegu athathe i-HIV ngapha emaqhegwini eyifaka ebantwaneni ayisoze 5 years 2020 akula ezeterosisten izabe isiningi kakhulu okwedlula khathesi.
Lo mhlangano ongena ezinhlanganiso zabomama ezivalisa i-Women's Coalition of Zimbabwe, i-Women Development Association of Zimbabwe kanye nabogatsha labomama kuhulumende abe-Women Affairs. Ngimele i-Studio 7 ngise wilonke sitezi ngu-Albert Nube.